Abantu bathi khona kawakhitshelwa amabandla ngoba kawasenzi akulwelayo. Amabandla lawa athi alwela ukukhululeka kukaZulu. Kodwa namhla sokungathi kuthiwa kwathi kulelwa inkululeko sasiyilwela izanu. Azange ngilizwe igamela lisithi asikhipheni uSmith izanu ibisifela esikhundleni. Abantu kwindalo yomuntu vele ithi kuphilwa ngotshintsho. Uya konke obukwenza ukwenza kube ngcono. Kodwa sibona la mabandla kukhulunywa ngembali insuku zonke yethina salwa inkululeko. Lisenkingeni chuma khathesi lifana lenkukhu ezithandele ngewulu. Khona lokho elikwenza uZulu, uZulu selibophile okungamazwane sokubotshiwe alisayindawo. Uyayibona iBotswana ukuthi khona 50 years sebephumile iMozambique bayala abantu. IZimbabwe yona leyo alisoze libuquthu ubuthongo ngezinto esezisenzakala ngoba kalilandeli into eyiyo kwathiwa iyalwelwa. Nxa chuma wena ungaphatheka ngempini mina ngaphatheka empini. Sasibuzwa thina amabhunu asibuze ukuthi khona amathororo liwabonenga sithi asiwabona ngivini siwabonile. Bangasibuza labo abathethiswa esasikwazi ukuthi balwela thina sibatshele ukuthi amabhunu siwabonile alele embundwini wedamu lapha. Thina besikwenza yikho ukulwela inkululeko. Ngisasingakwazi ukuthi senzela lina liyizani. Ngabe sasikwazi khonokho. Ngabe sasibatshele ukuthi amabhunu kawalila njenga. Hayi khona lokho elikwenza lokho. Yikho abantu bengalifuna. Abantu bafuna into eprogressive ele development. Kuyalanjwe elizweni ilizwa lila madamu akula kudla kakulani 50 years lisembusweni akula muntu okufunayo khona lokho. Yikho ke babudube bekhitshwa bakhitshelwa khonoko ukuthi abalandeli into abayithembisa abantu bakhuluma into engekho amanga kutshetshela uZulu into ezingekho. Umuntu ufuna ukuhlala esikhundleni afaka ifamily yakhe ayisikho kwakulwelwa khonoko. Akula muntu abengalwela ukuthi ifamily yakho Ncube asiyene empini ukuze uNcube athi bhekhe lo nkosikazi wakhe labantwana akukho khonoko.
Ye kodwa ke abadala bakhuluma bathi umbuso awuphakelwane njengegwayi ukuthi abaphonge uphuma nje phela baphuma nzima abantu labo so manje bazaphuma yini njengakonkwela inkingayo
kwakumele khona lokho kulwela impika kuzange kukhulunywe ukuthi umbuso awucatshelwana njengegwayi. Kwakuyikuthi kuthiwa sifuna umbuso wenkululeko. Namhlanje umuntu ungifela ukuthi ngitsholani ukuthi lapha lokho elikwenzayo lokho kakuqondanga. Ikhansili le enkayi kayisebenze so kumbe hayi nanti elami bandla ngibuyile mina ngi-Freedom Alliance kumele ngifele khona lokho. Ayisikho esakulwelayo khonokho ngoba ungakhangela abantu laba sebekwenzile amabandla lawa bakhipha kuphela umbuso wamabhunu bangena bona ematomini walana wamabhunu sebephila isibhunu sona siya esasisibona ukuthi uSmith nxa ehleli futhi azabe ngcono ngoba wayesiba le farm yakhe umntakamgabu bele 23 farms umgabe inkwazi lako Grace ungakubala i-100 amafarm uSmith kazange abe lawa amafarm safika khona. Uyayibona into yakhona. So obubi khona ukuthi kwakumele kwazakala ukuthi hayi elizamfaka la uyise dynasty seyinkosi usebusa lo queen wakhe. Kambe ngubani babuduba engatshone silwa bethwala imbhobho abantu bechapha abantwana begalala impilo zabo. Besiyalwela ukuthi uChuma kabe ngunanani. Kumbi bandla likaChuma uthebe ngonanane becazimula izisu besuthi imali yelizwe. UZulu ngapha ewaza ngendlala. Ayisikho lokho. Yikho abantu bengawafuna abantu kayisikho ukuthi kuthiwa inzondo. Bazonda sizonda izenzo zezanu labakhokheli bayo. Ubese sizwela laba abalandelayo kukhona phela abanye abadonsi wabona inkomo ebanjwe ngomkhala lapha babudubi ayikwanisi ukuthi ingathi ihluku kube buhlungu ihlithi ibhazala lakhonapho. Siyabazwela labo ngoba badube kanjengathi.